sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 4 kuMfumfu 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu bafika boze amajumi amathathu 27 abahlolwe izolo batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe.
Asihear that umkhuhlane udedile ngoba i-number of cases oyitholayo iya ngokuthi usutheste abantu abangaki.
Ababalisi bakhangelelwe ukuthi baza kwenza umhlangano omkhulu lesiphathamandla zikahulumende kusasa.
Uhulumende usememezele ukuthi uzaba lo mhlangano kusasa esinxusa ukuthi sizoxoxisana laye.
Umongameli Donald Trump oselamalanga amathathu eselatshwa umkhuhlane we-COVID-19 esibhedlela uthi usesizwa ngcono.
I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back.
Ngabuya lapha ngingezwa kahle, sengingcono.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu bafika boze amajumi amathathu 27 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lukahulumende olwezimpilo kahle lubika ukuthi lokhu sokukhuphule inani labantu abalomkhuhlane lo lafika kunkulungwane eziyisitshiyangalombili 7,882. Phakathi kwabantu laba abafika boze inkulungwane eziyisikhombisa 6,327 sebaphepha kumkhuhlane we-coronavirus elizweni. Sokubhubha abedlula amakhulu amabili 228. Odokotela baxwayisa abantu ukuthi balimuke ngoba lumkhuhlane lokhu umemetheka kweleZimbabwe lakwamanye amazwe lapho sugulwe ngabantu abedlula izigidi ezingamajumi amathathu 35 million wabulala abedlula kancane isigidi 1,034,185. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibeka ukuthi kwele Melika sebesedlula izigidi eziyisikhombisa 7.3 million abantu sebehlolwe batholakala bele COVID-19. Sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 209,408. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele uDokotela Xolani Ndlovu osebenza esibhedlela seMpilo Hospital koBulawayo. Lapha ukhuluma ezimele njengodokotela.
Asihear that umkhuhlane udedile ngoba i-number of cases oyitholayo iya ngokuthi usutheste abantu abangaki. I-testing esiyenzayo ayikho sezingeni lokuthi sesingathi thina inani labantu abale-COVID-19 lilutshwane. Abantu abale COVID-19 baningi bakhona. Ukuthi nje asika test ukuthi sibathole bonke abalayo iCOVID-19.
Phosana ucina Ndlovu.
So abantu kufanele ukuthi beqhubeke bepractice ama measures awe social distancing, ukugqoka ama mask, ukugeza izandla, ukusanitize izandla, ukwenza ukuthi bevikele ukuyithola iCOVID-19 kumbe bevikele ukuyimemethekisa.
Singathi ke nxa sikhangeleke ijekiseni phela kwabantu kuthiwa kumele idingwe, kambe leZimbabwe kuyadingwa yini ukuthi ijekiseni leyi okuthiwa ngama-vaccine lawa abe khona, kumbe kumelelwe ukuthi kuzokulungiswe nje ngabanye abantu abakanye amazwe?
Imikhuhlane njenge-COVID-19 lamanye ama-viral infection ivele ukuthi akhontrolwe kudinga ukuthi abantu babe immune. Okufana labo measles, labo polio, laba sesike sake sababona. Ngakho i-COVID-19 i-best chance yokuthi si-controle ukuthi abantu bebe le-immunity. And i-immunity uyithola ngendlela ezimbili. Either ukuthi ube nawo umkhuhlane wakhona kumbe uvaccinatwe against umkhuhlane wakhona. Kodwa ku-COVID-19 awukabi lobufakazi ukuthi uyibamba i-COVID kuyakwenza ube immunityo. Ngakho yikho uthola amazwe amaningi sebegijima bezama ukuthi bethole i-vaccine yayo i-COVID-19. Kukanti lathi eZimbabwe khonapha lapha e-Africa kufanele ukuthi lathi siyithole leyo vaccine ukwenzela ukuthi abantu bevikeleke.
uDokotela Xolani Ndlovu usebenza eMpilo Hospital bekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Ababalisi abakhalela umsebenzi besithi bafuna ikholo elikhuphukileyo bakhangele ukuthi baza kwenza umhlangano kusasa leziphathamandla zikahulumende. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema ukhanya sevumile ukuthi abezemfundo benze umhlangano lo lababalisi abakhalela umsebenzi izikolo zivulwa ngeviki ephelileyo. Ababalisi babevele bekhonona ngeholo eliphansi izikolo zivalwa ngombimbitho kusenda kuqhamuka umkhuhlane we-COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma loMathema ngodaba lolu obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Siqophele uSpica Mfundo Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association.
Yebo kambe uhulumende usememezele ukuthi uzaba lomhlangano kusasa esinxusa ukuthi sizoxoxisana laye ngalokho sokusenzakala ezikolweni. Okwamanje ke baningi ababalisi abangayanga emsebenzini ngenxa kwehluleka besehlulwa imali eyokugada phela, abanye njalo bezesabela bona ngempilo zabo.
Baningi kanganani kunamanje ababalisi abangayi emsebenzini?
Ababalisi ke abangabe befika mhlawumbe engaphose ngithi mina likhulu lababalisi elingayanga emsebenzini ngokupheleleyo. Kuthe laba bahambayo abanye bakhona benza okutshontshela badlale umacatshe bafike bajengisele ukuthi bakhona kodwa babuye njalo baphunyuke. Ngindlela embikeleyo ebesingafisi ukuthi ifike lapho ngoba sifuna ukuthi uhulumende aziqho ukuthi ababalisi bakho ezikolweni njalo ababalisi bayehluleka. Asifuna ukuthi siyenge umuntu loba engubani sithi thina siyenelisa singenelisi.
Uhulumende uyalithembisa lapho ukuthi uzalinika okuyimadlana nje. Liyakuvuma kumbe hatshi lokho?
Nxa sisiyakhulumisana sikhangelele ukuthi sicazulule okuhluphayo, nxa singakucazulula sivumelane, yebo kuzaphumelela. Kungehlula kuzabe kwehlule, nanku phela singeke sibabambe ngenkani ababalisi ukuthi bamukele lokho abakusholayo.
Nina lifuna ukuthi ababalisi banike imali enganani?
Ngake ngizake ngithande ukuthi ngichaze ukuba imalini, kodwa engakuchasisa ukuthi sifuna imali ethengayo, imali engakhuphula umbalisi, sifuna imali engamsusa umbalisi imbuse lesikolo imgcinele imuli yakhe labo bejabule bedlile besuthi. Ngakho ke ebesikukhangele sonke lesisikhathi ukuthi ngaye uhulumende usebenza ebisa imali elifaka kunani lelo elalikhona ngenyanga kamfufu ngomnyaka ka-2018 lapho esula khona iUnited States dollar. Aluba abesebenza esiya khonapho ngaye sokungcono.
USikhica Mfundo Sifiso Ndlovu umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association. Kusenjalo bayakhala abazali ngokwenzakala ezikolo okuthiwa akula manzi lokunye okokuvimba okumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Baningi ababalisi abaya ezikolo labo asebekhalala umsebenzi besesaba ukuthi bengaba lomkhuhlane we-COVID-19 njengoba kungela manzi kwezinye izikolo lokunye okokuvimba umkhuhlane we-coronavirus. Bafuna ukuthi bahole amadola eMelika hatshi imali yeZimbabwe abathi kayisathengi lutho. Okwamanje ababalisi labazali bakhala ngokuswelakala kwamanzi ezikolo. Unkosikazi Monica Mutswanga, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko, usanda kwethula umbiko othi kumele kuvalwe izikolo ezingela manzi. Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo kobulawayo umnumzana Sandile Musa uyakusekela lokhu.
Indaba yamanzi le inyiphatha ubi kakhulu nxa ngikhangela ngalesi sikhathi sikiso sona. Nxa kuswelakala amanzi ezikolweni sifaka abantwana engozini kanye lempilo zethu ababalisi ezingozini.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Mkhokheli Ndlovu othi kwakumele uhulumende alungiselele kahle ukuvulwa kwezikolo.
Why yona i-government ivumele ukuthi izikolo zivulwe kungakalungiselelwa? Zonke lezi izintodo kumele ziqale zilungiswe before ku-announce ukuvulwa kwezikolo.
Unkosikazi sitshengisiwe Ndlovu olomntwana ofunda ugwalo lwesikhombisa laye udlela evalweni.
Mina sikhathazekile njengabazali ngendaba yamanzi ngoba kulomkhuhlane lo esibhekane lawo kathesi. Umkhuhlane lo kumele kube lamanzi. Abantwana bavikela njani umkhuhlane nxa bezasuka beyesikolo akulamanzi?
Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zekhansili yakoBulawayo ngokuswelakala kwamanzi ezikolo loba nje kusaziwa ukuthi ayasilela amanzi edolobheni. Benileli isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu ubelokhu engaphendulanga imibuzo ethi usemhlanganweni ngesikhathi sisiya emoyeni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uloku xoxozela okumangalisayo phakathi kwamacele eMovement for Democratic Change akukhelwa unkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Jamisa. Ukanya engane ababili laba bangeke basebenza bonke njengoba uMakhubo esithi bonke abangena kuMDC Alliance kuba seze bavunyelwe ukuncithisa kukhetho lokudinga ozathatha isikhundla sikaMoyi uMorgan Tsvangirai emhlanganweni we-Extraordinary Congress ozayo. Ukuze sihlaziye okwenzakala phakathi kukaMakhubo loJamisa, sixoxe lomnumzana Joseph Mzakwankulube olwela amalungelo kaZulu, umnumzana Ostalos Siziba oku-MDC Alliance, umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi lonkosazana Nokuthula Adonsi abalandela ezombangazwe. UNkulube usungula lolu daba.
Thukasikhonza abakhokheli mozana ukuthi sikhangele into e-right le-wrong. Even inje ingaphansi kwaChamisa, when is wrong uChamisa fuze into eChamisa lapha u-wrong. Kuyafana nokuthi umeya enjalo ube yinkokheli yami. Anzange ngaba mnandi kuye ngendaba yamanzi. Indaba yokukhuluma sithi abantu babuleke ukuthi amagabha ababengcolile amanzi. Ngakhwela ngehla phezulu evile kathi sikhundi wenziwa ngithanda uyangizonda, angila ndaba lapho. Kodwa ubuntu nibuntu singathi i-game of politics. Nxa umuntu engumuntu esimfile into enyanyisayo elihlazo iyaphuza ibe kwesaphi sobali besegcwene into into yenzayo iyanyanyisa asonto yethu.
Sathi ubaba u-Ostalos Siziba ukuthi amabandla lawa amanyane kwenzakala yini wena ngokubona kwakho?
Mina owami umbono angeke ngakwanisi ukukhipha ngenxa yokuthi ngibuye ngimelele inhlanganiso. Kodwa kuyinto engayikhuluma-ke at a personal level ukubana ukubambana kwama-progressive forces eZimbabwe kuqakathekile.
Umlalazi uyamuzwa lapho uyakhuluma u-Ostalos Sibili onyano ukumbe ibandla le-MDC MDC Alliance. So ungakhuluma laye khonapho sizokuthi ngathini kodwa kolokho?
Makhubo ayizondliwa ukuthi vele kunjalo abantu bangapha ngidaso zibabuza kumabandla aphele eHarare. Kona manje ngabe kuthiwa uvele ukhokhela enganamuntu oxabana naye nabantu bakithi ngapha bathanda amabandla la eHarare ngabe basapota khona loo nto leyo ngaba mhlawumbe abazowina. Kodwa okwamanje bonani kuzoba nzima ngoba bazoba khona kwi-Congress yabo ngeke bafumba ukuya bethani ngesibhakela.
Ye I think
ukuthi very unfortunate ukuthi indaba ke yokukhokheli be-Movement for Democratic Change ireduce inciphiswe ibe yindaba ke ngetrayi.
Siya kumama uNokuthula Adonsi.
Mina ngibonani akusalungiseki ukuthi bahlangane sokunzima ngendlela singananzelela. Phela ayisikho ukuthi kungukhuphe kuphela lo Chamisa. It's different because ukuthatha ukukhula abantu abaningi abalama interest. Sikhuluma ngabo Monzo.
Lapho sizwe unkosazana Nokuthula Adonsi ozimele yedwa, umnumzana Joseph Mzakwankulube olwela amalungelo kaZulu, umnumzana Ostalos Siziba oku-MDC Alliance, lo mnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ezombangazwe. Singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Umongameli Donald Trump oselamalanga amathathu esesibhedlela e-Walter Reed National Military Medical Center ulandela ukuhlolwa kwakhe watholakala ele-COVID-19 uthi usesizwa ngcono emzimbeni. Wethule ividiyo izolo kusihlwa esithi unatha imithi etshiyeneyo njalo ukhangelele ukuthi uzabuyela e-White House kunsukwana ezilandelayo. Umphathintambo wenhlelo zonke e-White House, umnumzana Mark Meadows, utshele umsakazo we-Fox News ukuthi base betitibele ngokugula kukaTrump ngolwesihlanu owayesetshisatshisa emzimbeni njalo esephefumula nzima. Odokotela bakhe bathi usesizwa ngcono esibhedlela lesi lapho bampha amaphilisi atshiyeneyo alakho ukunqunda igcone le-COVID-19. Okwethulwe ngudokotela wakhe kusolwe kakhulu ngabanye abantu abathi akucaci okwenzakala kuTrump ngoba iWhite House yethule umbiko ongahambelani lokwethulwe ngudokotela. Omanje umnumzana Joe Biden ancumbisana laye kukhetho eluza kwenziwa ngolwezi uqhubekela phambili ekankasa endaweni ezijiyeneyo. Abantu abaningi bachothuza indlela uTrump avimba ngayo ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 besithi wehluleka ukwenza okufunwa ngabezempilakahle. Yena uthi wenza kahle. Ake sizwe uTrump ekhuluma ngesimo sakhe esibhedlela eWalter Reed National Military Medical Center.
I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back.
Ngabuya lapha ngingezwa kahle. Sengingcono. Kumele ngibuyele ngisebenze kakhulu ukwenza ukuthi ilizwe leMelika libe lelizwe eliphakeme.
Finish that job and I'll be back. I think I'll be back soon. And I look forward to finishing up the campaign the way it was started and the way we've been doing and the kind of numbers.
Ngiyabuye. Ngizabuya masinyane sikhankasela ukhetho. Ngiyakuthakazelela ebesukwenza. Kumele siqhubekele phambili ngakho.
Fighting for them, not just in the US, I'm fighting for them all over the world.
Ngilwela abantu bonke emhlabeni wonke jikelele.
Beat it soundly. So many things have happened. If you look at the therapeutics which I'm taking right now, some of them and others are coming.
Zayinqoba i-coronavirus le kumbe kuthiwa yini. Nginatha imithi. Imithi le ivela kuNkulunkulu.
I say that, but we have things happening that look like they're miracles coming down from God. So I just want to tell you that I'm starting to feel good.
Lo ngumongameli Donald Trump owethule umbiko lo ebulenjini bokuxhumana obeTwitter esesibhedlela kweleMelika izolo kusihlwa. Omanje sike sizwe ezamasiko.
Benana masiko
wesenzi bomandla
ngilaba bamkhulu
namasiko
babe lobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma ngokuvuselela usiko lwesintwini. So ke lapha ngilelo baba uPhilani Ncube weMatabeleland Cultural Arts Trust lo mama osakhilelene uMadube lezingcwethi kwezamasiko esintu. Ngiyalambulela izihlobo zami kuhlelo.
Ngiyabonga
kakhulu ngabe ngilabona. Yeah, ake utsho baba Ncube siyabona ukuthi liza ukuthi livuselela amasiko khona ngapho belizama kulezi nsuku ukuthi lenziwe ngazane ngama-exhibitions lezinto ezinjalo. Kuyavuseleka yini usiko lwesintu?
Hayi, amasiko kahle kahle sikubone kuqondile ukuthi avuselele ngoba kunikelwa njengokwakathi uma bethiye sikhangela sasitho ukuthi into zonke yasahamba ngokuqondile. Kusukela nje kwabatha labadala kungani isizwe sekilahleka lapho.
Ye, Madube ubona ngizani liyadobheka yini isiko khonapho ukuthi liziqondiswe sibili abantu bebekwazi ukuthi lokhu ngokwesintwini lokhu hhayi.
Liyadobheka liyadobheka. So kudiphenda ukuthi livuselelwa ngaphi njalo ngabantu abanjani, but lizavuka libe lisiko. But isikhathi esesikiso abantu sesilahlile amasiko ethu, amasiko esintu, amasiko esiNdebele. So kungale langale ofica kusenziwa amasiko kumbe nxa kule micimbi, because ufica abantu bevunule khona, but isintu sethu kulaba sasilandela kulaba ngasasilandeliyo njalo. So iyafafa.
Ye, singathi baba Ncube elikuvuselela kakhulu kuyini
ukuba yibo kwabantu ukuba yithi isintu sona ngokwaso ukuthi abantu indlela sebephila ngayo akuseyiyo ndlela eqondisene. Sikubona nje konke sokusenza balahlekelwe yikuphila abantu ngakhangela kusukela kwabatha athi impilo sebeyiphile nakuseyiyo mpilo eqondisene engabaphilisa ukuthi bele mpilo eni.
Ye, Madube kwinokubambekayo sibili singathi ngamafitshane ungathi ngcono kuvuselele lokhu lalokhu lalokhu njengoba besitsho ukuthi ukhanga living labatsha.
Isiko mina engaphonga ukuthanda ukuthi ngabe liyavuselelwa lisiko lokuthi especially singazazi uzazi ovela khona, uzazi imvelaphi yakho, uzazi ukuthi nxa umntwana wesiNdebele umntwana wesintwini ugqoka njani, uzazi ukuthi nxa ungumfana wesiNdebeleni ugqoka njani. Esikhathini samalobolo isiko lethu lihanjiswa njani, ukudla kwesintu ngaba nemicimbi yokuinto zesintu nje, ingoma zesintu, ukuhlangana kwabantu ingubo zesintu, yikho enye singabuyela khona emva sizama ukuthi silungise. But isikhathi esisikiso kulaba ngasalilandeli isiko abadala abakudala yibo abanye abasasele lesiko but ulutsha kunzima ulutsha ukuthi singaba besele muva.
Ye baba Ncube, ungathi ngamafitshane ukuthi lina elikuvuselela kakhulu kuyini okuwodwa nje okubambekayo?
Esikuvuselela kakhulu yikuthi ulimi lungabaleki ebantwini bakithi, angazibala imvelaphi yabo yeqakatheki kakhulu ukuthi imvelaphi yabantu abantu bakithi basale belani kungaze kwakuswani ngokoba u-10 years ukuthi ekuhlukene lamanye amalanga.
Ye lo-ke ngubaba uPhilani Ncube we-Matabeleland Cultural Arts Trust, lo mama uSakhile Liline uMadube. Ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthokazo muhle zimpapho muhle, siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha, igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Kuhlelo silomnumzana Thando lwenkosi Inkomo wenhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19.
Ngiyakwamkela kuhlelo njani?
Ngiyaphila Mike.
Asithinteni udaba esilalo namhla kuhlelo, awungitshela umbono wakho mayelana ngokumemetheka kwalomhlane elizweni.
Sibonile ukuthi khona abantu abaningi eZimbabwe sebehlukuluzekile umkhuhlane lowo. Siyananzelela inani labantu abawutholileyo likhanya kulinani nje eliphansi, kodwa sesehlelwe yi-COVID-19 sigcine sesivala amabhoda, savala amabhizinisi, kwagcina abantu sebengakho emsebenzini. Sikhangele ukuthi njengoba songani kuba ngcono lathi nje empilweni sizenelisa ukuthi siziphilise kangcono.
Bengicela ukuthi utshele uZulu okuningi mayelana ngenhlelo elilazo njengenhlanganiso esijonge ukuthuthukisa abantu elizweni.
I-IM4 Bulawayo ilengatha ezine ezisincedisayo ukuthi sincedise abantu. Sila logatsha lelesithi i-biomedical, lapho kade sidinga ulwazi sisebenzisana lezinye nje inhlanganiso, ikakhulukhale enye inhlanganiso othiwa yi-TIBA, Tackling Infectious Diseases for the Benefit of Africa. Sisebenzelane le-TIBA ke ukuthi sidinge ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti vele i-COVID-19 test eyiyo engcono yiphi phakathi kwe-PCR lale esithi i-RDT. Khonapho futhi ku-biomedical sisebenza ukuncedisa izibhedlela ukuthi zithole imbeda, zithole imithi. Olunye ugatsha lwethu ngolwe esingathi yi-social response, lapho esikhangele khona senza umsebenzi lo esingathi yi-psychosocial support, ukuthi sikhulisane labantu sibancedise ukuthi bazame ukuthi bathole uncedo lokuthi labo bamelane ngama-challenges alethwe yi-COVID-19. Then khonapho futhi ku-social response sikhangele ukuthi siyabe sinceda abantu ngokudla, sibanceda ngakonke lokhu ababe kudinga nje njengoba phela beyihlelwe sukolu nje. And then igatsha lokugcina, igatsha lo lesithi ngolwe-resource mobilization, lapho sidinga khona imali, sidinga khona konke nje okudingakalayo ukuthi uBulawayo leZimbabwe imelane le-COVID-19.
UZulu koBulawayo ikakhulukazi abasakhulayo bakwamukela njani inhlelo zenu?
Abantu abatsha siyababonga kakhulu ngathi basukumele phezulu. Ngikhumbula ukuthi ekuqaliseni sibili siqalisa lo mkhankaso basukumele phezulu abantu abatsha baba bavolontiya ukuthi baphathise lapha lalapha lalapha. Abanye abantu abatsha futhi ngiyakhumbula abase-Country Park basukumele phezulu bahle baqalisa la ukuthi bakhankase ukuthi umkhuhlane lo ungabi mningi kakhulu e-Country Park laphana. Basukumele phezulu kakhulu ekulwiseni umkhuhlane we-COVID-19. Lekwenzeni nje ukuthi umsebenzi wethu nje njenge-IM4 Bulawayo ube umsebenzi sibili olula kakhulu.
Isikhathi yiso sesihliwe nguMangoyi. Sithanda ukubonga uthando lwenkosi ngokungena kuhlelo. Ngenani kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngolwesibili 8-9 PM lapha emsakazweni we-Studio 7, lapho siqhubekela phambili sithi udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Isikhathi sami sesiphelile, sengitshaya phansi izulukandaba olivalelisayo. Ngenjabulo, igama lami nguMike Wobe. Mthwakazi omuhle, zimpapo omuhle, bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Siye sinikele ithuba uNtungameli Nkomo.
Siyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana njalo zihlobo ezithandekayo enkosini. Kulolu hlelo lokuvuselela umoya, ngoba umoya ongavuselekanga uyadinwa, uyakhathala, ufane nje kwesinye isikhathi lofileyo. Namhlanje ilizwi lethu silithola encwadini kaLuka isahluko sika 7 iverse lika 21. Fundeka kanje, ngalowo mzuzu yayiphulukisa abaningi ezifeni nasebuhlungwini nakomoya ababi ngezimpumputhe eziningi yazipha ukubona. Ilizwi leli ungathiwa lihlolisisa lona leli vesi, ungathatha laba ababesiza kuJesu, ngoba nguye owayekusilisa owalowo mzuzu njengokuloba kwaLuka. Kuthiwa abantu babegula izifo ezishiyeneyo, abanye besizwa ubuhlungu, abanye behlelwe ngomoya ababi nezimpumputhe abangaboniyo. Kutsho ukuthi lapha kwakulabantu abafakwa ezigabeni ezine zokungaphili kahle, ababedinga usizo loncedo. Labo-ke ababesezinhlungwini, siyakwazi ukuthi kulula ngobana umuntu uyabambathi kubuhlungu lapha. Lesifo esimbambileyo ulakho ubana isifo lesi singidla kule indawo yomzimba wami. Udubo lukulaba ababili laba abalemoya emibi lezimpumputhe. Kanti umoya omubi onjani? Kuthi abasindiswa-ke imoya emibi yakhutshwa kubo. Umoya omubi utholakala emntwini owenza izinto ezingahambelani ngalokho okukhangelwe ukuthi kube yikho. Mubi lowo moya ngobana kawulabuhle kulowo okuye. Imoya-ke ibuya ngendlela ezishiyeneyo. Eminye imoya emhlawumbe ngapha nguvuka nje, eminye isukele kuwena lowo okuthiwa ulo moya. Kodwa usala ukuthi imoya le igcwele ebantwini abaningi. Imoya yokubulala, hatshi ukubulala ukukhupha umphefumulo womuntu, ukufisela abanye abantu izinto ezingabaniki ukuphila okuhle, ngumoya omubi. Abanye balo moya omubi obusela, umoya omunye ngomona, wenza umona. Awukhathalekile ukuthi ufunde okungakanani, lesikhundla esinganani, ngubani. Bakhona abantu abalomona na sengisho lasezinkonzweni, kuze ukuthi lanxa inkonzo siphelile asole kade ukuthunyayelwa iBhayibheli liphethe, isihlabelelo siphethe, unikele lo mnikelo, kodwa ulomoya omubi womona gaboni into enhle ingaphuma kumunye umuntu. Kulomoya oweyisana, kulomoya okuzitshela ukuthi mina yimi kakho omunye ngaphandle kwami. Imoya enjalo uJesu wayikhupha, ilekayifuneki ngoba umzimba womuntu lithempeli kaNkulunkulu. Hlola izenzo zakho, hlola imikhumbulo yakho, uye kuJesu uza kukhupha lo moya omubi. Lawe uze uyimangale ukuthi kambe yimi lo esengihlala kuhle labantu kabasangenyanyi, ngobana umoya omubi uyabe sephumile. Bahamba kuJesu wabakhipha imoya emibi. Sondela lawe, vuma nje uthi Jesu, ngicela ungikhiphe lo umoya omubi ndawo. Umoya omubi kawudalelwa ngawena.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke baba Thixo engcwele, nabo abantu bakho bale moya eminingi njengoligiyona. Lesi sikhathi sicela ukubana bahlambulule emoyeni emibi ebaswelisa inhlalakahle lokuthongo. Ngegama likaJesu, moya emibi phuma ebantwini bakaNkulunkulu, uye lapho umile uye khona. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivelelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.